umnumzana Dabengwa umkhokheli wezaphu uchasise kabanzi udaba alubotshelwayo ethi inkulumo yowayengumongameli Mugabe ilamalimi ezansi njalo wesaba ukusiwa emthethwandaba ngodaba lwakhe lokubulala abantu mahlayana ngombhuqazwe ababengahlomanga abesifazana labantwana besikolo ababengelani lezombangazwe.
Konke lokho okwenzakalayo lalokhu angibingicala ngakho konke kwachazwa ekhodi. Ufuna ukwazi iqiniso engadinga kuma-court records uzabona exactly ukuthi izikhali esalekwa icala ngazo zazingaphi ezindaweni zezapho. Kwakuzindawo ezintathu, i-Hampton Farm, eTransfer Gwelu, kuzokuba e-Ascot Farm ekugwayi ngapha lapho ugwayi aqalisa khona, kuzoba nendawo ematopo ezintabeni laphana. There were those three unsketches that were being charged with. Ezinye zonke sebenanzelele ukuthi hayi bo abezandla labo. Ziningi izindawo lapho kwakulama-arms cages khona, phathi kwezinkamba lapha ababehleli khona. We were not charged with all those, otherwise asizatshajwa lezi zandla zihlwe phansi kwenkamba zabo ukuthi lazo yithi sahamba sazifaka. So umuntu ofuna ukwazi iqiniso, it is there in the court records and they can learn the truth. Abone ukuthi okuliqiniso akukhulumayo yikuphi, okungamanga yikuphi, because all those things were said in the court. Nange ngiqalise khathesi ukubalisa izinto engazikhuluma e-court almost over 30 years ago, anyone who is interested must be able to do that, ahambe ayokhangela ukuthi ngathini ngalokhu esasikwethiswa sakuphendula njani ekhodi. Ikhodi yasikhupha yathi kasinacala.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Samuel Khumalo uthe uMgabe usekhulile njalo ukugcona kwakhe uDabengwa yikuqatsha ngomunwe, bayakwazi abakwenzayo, okumele akwenze yikuxolisa nje.
Hayi uMgabe phela umeli khumbule, uDabengwa sekhulile, akulanto vele angayikhuluma eqondile ecacile. Yena uyakwazi ukuthi yena nabo Mnangagwa igugula undini yabo. Ikubona kathesi lo Mnangagwa kuba nzima ukuthi exolise ngendaba yegugula.
Umsekeli kamongameli weNthwakazi Republic Party uNkosazana Presia Ngulube laye uthi uMgabe uqatsha ngomunwe njalo uyazi ukuthi mhla engavuma ukuthi wakwenza wesaba ukuya edale kunye losengumongameli manje uMnangagwa.
UMgabe uzama ukuchatha ngomunye mayethi uDabengwa lezapho bakangela igugurawuni. Ulokhu esachathela into yakhe ayikhulumayo ukuthi yena athi yena umbhuqazwe wabe yi-moment of madness. Yena uyazi ukuthi ma engavuma ukuthi uyawazi ukuthi umbhuqazwe wenziwa yibo yibo abawuplanayo labomnangamba, kuzamele ukuthi angene emakhothi aboshi.
Udaba lombhuqazwe wegugurahundi luvuke lwabalutsha kulandela ukuhluthunelwa umbuso kukaMgabe libutho lisebenzelana loMnangagwa. UMgabe loMnangagwa baqalwa ngokuphatheka ekuqhubeni umbhuqazwe wegugurahundi enkabazwe laseMandebeleni, okuyinto ehleli ilukhophe ngoba bekuzila ukukhuluma ngayo. Namhlanje umhlaba lalabo abonelwayo bafuna lolu daba luqandwe, kodwa lokhu kulokudonselana kanye lokuthi kube lokukhumisana umlotha. Ababekhokhela ngaleso sikhathi uMgabe loMnangagwa bajikelana inyoka ephilayo. Nanko loMgabe useqala inkokheli zebutho leZipra eliyilo elalizingelwa liviyo lebutho ele-50 Brigade elalifundiswe ezebutho kwele-North Korea, ethi babefihle izikhali, okuludabo olwalandulwa langumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo labo bonke ababekuzaphu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.